ndiri Washington DC ndichiti moshera zvakanaka.
So kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Ndipuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 15 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo esetheswa icala lokuphehla udlame oluqhamuke esililweni sikamo Blessing Ali Enyathime. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo owake waba ngumkholi webutho uMajor General Sydney Bebe.
Akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala
inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphathise inhlelo ezigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile lezinye indimi.
Bekungakhulunywa kakhulu ngamathwa vele lolimi ke lungazakali, kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwasekuqala ke ukuvela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo kulandela udlakela oluqhamuke enyathime izolo esililweni sikaMo Blessing Ali owabulawa ngesihluku. USikhala nguye njalo igqwetha likaMo Blessing Ali. Izolo ebusuku imota indlu lesitolo sesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Odious Makamotsi kubikwa kuchisiwe. Lokhu kulandela ukuchiswa kwendlu zeziphathamandla sebandla le-ZANU PF emini izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-CCC. USikhala utshele u-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 ecingweni esestokisini seHarare Central izolo ntambama ukuthi mpela uvalelwe.
Where are you now, Job?
Harare Central Law and Order.
Are they detaining you?
Yeah, so I'm watching again.
Forward exactly. What is the charge?
Inciting in public violence.
Are you alone? They arrested you alone?
Yeah, I'm watching. Yes, I did.
All right, my brother. All right, keep me updated, please.
Yeah, but I'm very published, John.
All right, thank you.
Yeah. My phone is wide open yet. Uzafonile loya ya izwa ibizo lakhe ngu Sawrombe we Zimbabwe so human rights no dark contact.
All right, okay, thank you. Thank you to that. Thank you.
Yeah, uzabamba labana bangu two.
Uzabamba, all right, sharp job, sharp.
All right,
kulungile.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapolisa asacwayisisa udaba lodlakela enyathime njalo azethula umbiko ojulileyo ngokuya kwesikhathi. Indodana kamuyi uSilence utshele kade bebuthene izolo esililweni sikanina ukuthi seke sesabela impilo yabo ngoba besethuselwa iziphathamandla zebandla leZANU PF.
Takauya tikaudzwa mashoko ekunzi pano hapachagarike. Inini wacho ndakutotyikawo kuziya kuti ndogara kupi. Sisi vangu takutotyika hatisi kuziya kumba kwatogara chaiko chaiko manhamba akatorwa. Saka hatichazive kuti toenda papi nekuti tine mashoko atakaudzwa nevakuru vemuno. Zvikanza hamuchazopagarizve pano.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye obesesililweni lesi izolo uthe kusobala ukuthi u-Ali wabulawela ezombusazwe. UChamisa uthi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazithulela ngemva kwesihluku esingaka. Ngesizwe amazwi kaChamisa.
Aura. As if a bala doubt you Aura. As if doubt you Aura or not. As if doubt which is politically motivated. This is a very bad indication of the elections in 2023. It tells you that the darts of violence, the darkness of violence, the dark clouds are gathering. Munanga kwa hata uri ninyo. Kuna zimwe nyika kana kwata ai mutungamiri wenyika pakapa moneni paya. Vanobuda vachaura. Ani mapanzo aipa. Zvatiri kuona apa handi zvoko.
Abasekeli bebandla lezano PF bake bazama ukucitha umbuthano kade ukhona izolo. Kodwa behluleka ngoba abalandeli bebandla lesisis bebavimbile izolo ebusuku kubikwa bese kugcwele amapolisa. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo wake waba umholi webutho uMajor General Sydney Pepe. UPepe ngowesithathu olesikhundla sikaMajor General obhubhe kumaviki amathathu asanda kwedlula osekudale imibuzo eyinsindabaphenduli. Kwaqala ngoGodfrey Chanakira kwalandela uSikhulule Nyathi. Bobathathu bebele sikhundla esifanayo njalo bebele minyaka yesithupha lanye 61. Kambe kungakusenzakalani? Sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-age group yabo laba bonke 61 and then with those a-rank ayiyona kumbelandelana songazani ngamaphahla ngibabuhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho yebo kambe ngabothiwa ngomume General ema retired this and that. Tina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la. Kuyabe lokho kukhona embonweni yethu. So bafavore bancinyane kakhulu bafulathele izwe bebancane kakhulu. Ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezela inyembe ezincane bona abafowethu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka. Silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo. Kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni. Akuswelakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala. So lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye kudini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo ba-reacta kuwo. Yikho lokhu ngabe kubangile. Yikukhuluma kwabantu khona lokhuyana kokucabangela ukuthi enxenye lokhu enxenye lokhu. Kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile. Kodwa-ke asonto esingayikhangela kakhulu asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka. Laye uhulumende kumbe upresident laye kakudingisiselwe ukuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini. Yibo labo esibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazo isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasitshiyayo uyavumelana layo yini?
Kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu ye kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa. Inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki. Besingayitholi inhlonipho njengayona le kuhulumende wadlulayo. Linye dispensation le ayila Zipra kayila Zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni. Khona kuyona ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe. Yibuqhawe lobuyana. Yes. Ukuphunyuka empini namhlanje abantu bekhona ngamaqhawe, ngamaqhawe esizwe. Akula qhawe ukuthiwa ngele district, ngele ward, ngibe ngele province. Iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele. Uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama contributions ayenziwa ngama uqhawe lawa ombutho uqhawe buza ngendlela ezihlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi wena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini so ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi after that what next benza lokho lalokho lanye baba ngama peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezithiyeneyo emazweni athiyeneyo besiyagcinisa ukuthula khona ngale sawungathi yi-peace mission so ngalokho ke ngibona ngazani kulungile khonakhana okwenziwa nguhulumende ukuthi bethiwe inhlonipho buqhawe belizwe
alo ke ngumnumzana Max Mkandla owala impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphutshise inhlelo azisungulayo ezokuphathisa abantu bohlobo lwesisan kumbe tshwa abatholakala eTsholotsho lePlumtree. Inhlelo lezi zigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile kulokulotshwa kwezinye indimi. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukusungula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wendimi ezithiyeneyo we-Language Conference eVictoria Falls wokuthuthukisa indimi ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Indimi lezi ezilithumi lesithupha zibalisa isiChewa, Sibharwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, isiNdebele, Shangani, Xhosa, Sign Language, Sesotho, Tonga, Tswana, Venda, lesiShona. Umqondisi weToro Otso Sun Development Trust, umnumzana David Ndlovu, uchasise okunengi ngasebekufezile kundaba zolimi lwabo.
Thina sinhlanganiso eyaqalwa yiwo amathwa sincedisana laphana nalaphana ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko yakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamathwa vele lo limi belungazakali kodwa sithe sesiqalile yona lenhlanganiso kwase ukuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamathwa esikhathini nje sinengwaku uhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi ulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu abantu abahlala egangeni mabe bona imoto ababaleka kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe sakuchasisa nje ukuthi hayi amathwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe ende khonoko kukhulunywa ukuthi hayi ngabantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso kathesi ke kusukela khona phana ngo 2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abaningi asebehambile ezikolo abaningi sebebhalile uform 4 ngikhuluma kanje silaba ngo 3 abase university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolulimi ngoba ke uhlupho lukhona ukuthi gakho umuntu ongalufundisa kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende abase national park asebengama game ranger silabanye futhi abantwana abathathwe yi prison service siza ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela I'm sure inumber yakhona iyafika bo 20 yabantwana besikweni abazabe sebengamagajele so ke lohulumende hayi thina siyasebenza kukhona lapho lalapho nje ukusilela khona okokuthi manga kungalungisiswa hayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle
uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo njalo yiziphi inhlelo eselizwe somlilo ukuthi lithuthukise impilo yabantu la
masikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini hayi kuzima ukuthi ngitsho kuzima ukuthi ngitsho kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lo hulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers njengokuthi ubaba umhlonishwa uJulai Moyo bake bafika lapha lo mhlonishwa uKhen Mathema esase nguminister we education bafika bazo uzwa izikhalo lenhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lonalolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwe amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna siyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathethi kuzaba lula ukuthi kuvuselele ulimi lonalolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ukuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lonalolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina kuyavele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engakutsho ukuthi uhulumende through iMinistry of Education ube seke wasithinta wathena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lonalolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe esecondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi.
Lo ke ngumnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeToronto Sun Development Trust obexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe sisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Jabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lechronic liledaba lokuthi iCommission kaHulumende elwisana lenkohlakalo eyeZak ithi kulabantu abangamachumi amabili lambili abacwayisiswayo ukuthi bathola inotho yabo njani njalo ngokusemthetheni na. Isiphathamandla seZak umnumzana John Makamure uthi bacwayisisa inotho yabantu laba abangaqanjwanga amagama abathiwa balenotho edlula izigidi ezingamachumi amabili lambili US$22 million. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izikolo zamaboarding sezidele abazali ukuthi bangezelele imali abayibhadala kuqala ithemu ngokuphindiweyo kabili besithi indleko sezikhwele ngesilinganiso esifanayo. Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, makhiwa mahle, binjani makhiwa ami, baba ababale izindaba ezimnandi, esizizwayo njengani luluthi luthuluka lwenyosi, hayi, hayi, yasibalela madoda, hayi, ngani ngahlala njalo, izibale sili kakhulu, ya, hayi, ngiyabonga kakhulu lami bakithi, hayi, inti nje mbono kungumbono nya, umbono nyana kwami lapha mane ngubona mane, hayi, izibakho aso zilunge madoda. Aso zilungi, kinsu lisa, ilo kukwisi kundi kutili zilungi 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 aso. Mubaga, tisi wana kwewe cheta laba ya masocha, uzote isocha njene uye, isati bati nukutu wengi laba anje laba wengene. Kwa tukuti vizi, ili siri nga abusa wa masocha njenda lukuti. Antuba kuna banja ba mtu wa fundi leo ba nengi, ba nengi wa fundi leo la wengene. Iku labu, betali wa masocha, besele busoche, betati inke inche, nibese busoche, nikati inte kudu wa fungu tata zoke zikuja, nga bantu wa banja. Haimbusoka, mniza, mnaga kwa hai, anguwa zutunja. Mbusu wakilu. Ikiso litu mbusu kabro taluwa. Haa matota. Haa. Haa. Mwente jibona wala pana wala pana siyakona pana. Haa. Baza mchawu kuu. Kuza sale kamisile. Mchawu kuu. Ya. Kuza sala panze sese ulu kukamba. Sube mche mchawu kuu. Male ni kwa langa gaga. Ewe kwa kisi tuwa wekiti meze nche. Ewe kache chupe kwa nali. Asa zuti ate suza kwa kachana. Haa. Nasesi chini wa lumu tulu. Aliwa kwenza gala bagiti. Haa. Mwa zuti ntete umfano kungan luku la ibone ukuthi yena yenza njalo hayi kunjalo umdala sekuthi lo mani hayi Nami ngiyabona nganga ngikhangela umdala la kimi sini. Hayi umdala usegugile. Ngicela libale kama uthi yami. Noma ngwathumezela kali aliwabale angazuthi indaba. Hayi kumbe ngiyaphambanisa. Hayi madoda libeli wabale libeli ukuthi umdala ukuthi ngithele mina cheza yesiyo. Thank you. Ngizidwa imkhumane.
Sanibonani sanibonani good morning. Livuka kanjani Zimbabwe muhle, umthakazo muhle amandabela mase khona ngapha ke eDanlanda linjani khona ngapha ke kwekwe sanibonani lonke kwabulawayo eBotswana South Africa sanibonani khona ngapha eUK linjani lonke maZimbabwe mase ke ngihlekisa le ndoda lethi sisazokubona ukukhula eZimbabwe ukuqinisile lo bafo sisazokubona ukukhula lapha nekhaya bese ngidlulisa nami ukukhathaza ngokukhulu ke ngamazwi kaGawule ngazi noma ngithi ubaba uGawule ubani ngendlela akhuluma ngayo ngokulahlewa eTaizamara thina into zakudala lezi abana abazingeni bona bazilutho ngokudala lokho ukhuluma kanjani amazwi anje ungumkhokheli ungusaziwayo eredweni emsakazweni omkhulu kangaka Studio 7 lapho zwiwa khona ngabantu bonke la ngitsho nangemuli yakhe eTaizamara bamuza mayefuna ukhuluma kanjani amazwi anje ukuthi walahleka kudala lo abakwazilutho bona abakungeni bona izanu PF kathi kwenze njani but hayi seyidumele amasumpeni sekudumele amasumpeni ziyakhala ke 2023 asambeni siyovota bakithi ababhalisileyo bonke asukumeni nabangakabhalisi asambeni siyobhalisa sivoteleni ke icembu elizasiphatha ngcono sisibhaji kuzolunga kuzolunga asambeni siyovota
basakazi abahle basakazi abahle abasakazi beqiniso basakazi baStudio 7 yalibingelela igama likaJesu umzembeli kanye labalaleli balesi studio ngithi khona kini philani ngenkosi yethu bafowethu ya kulo muntu engamuzwe ukukhuluma lapha oliwovete I'm sure lo muntu ethi khona yena uhulumeni uzangena ekuphawa kumele enaze kakhulu amawovete kanti wena amawovete sihlale ngamawovete amawovete oh kumthetho zimba yiwovete ngoba lami nginje ngangikhipha imali ngikhipha amabhrokho ngikhipha izicathulo onke amafamashufe nginika amagorilla wonke umuntu olisezimbabwe iwovete abantu laba ngamawovete into ebahlupha yinye balenhlanhla bona ngoba nanku uhulumende umgabi wabanika ama-50,000 yazo lama 50,000 kungasongabhondi kuyimali elisisindo kodwa oyayele ngqondo ngayo impilo yakhe wayitshintsha kodwa bangayizithutha impilo yabo baqasha ukuthenga grocery izinkwa ama-biscuits izwitsi umuntu wakhohlwa ukuthenga inkomo wakhohlwa ukuthenga something okwempilo yakhe okungagenerata imali yibo abantu abahluphayo bona bani asike ngibona wonke umuntu oselizweni liwovete wonke umuntu elizweni umcomrade hayi lokuthi kuya kuthambula amahoveti siyaende khonokho loku usibele ilizwe kokubafowethu lokusibele ilizwe onto bathole imali enhle ukuthi abale ngqondo sibili bakhatshana kodwa ngale ngqondo bahlupheka yoke begali khona kabaphiwe imali ngohulumende awu madoda hayi ake sekeleni lokho sike sizinwayeni sizingcebeni hayi vele imibono yabantwana phela zwi kani imibono yabadala anisikhatshana ngiyabonga ngiyabonga bafowethu
salibonani salibonani basakazi nabalaleli kwestudio 7 mnelami igama ngu-Adolf Shaba ngiyabonga kakhulu emsebenzini omuhle eliwenzayo ye mina sengayibona manje eZimbabwe akula ndlela ukuthi umlankazi uzoquma ngo-2023 awungeke uvukele wonke umuntu ezweni usinde le nto angekaza aphunyuke kuyo nanku umnankagwa uyalisa abafundisi ukuthandaza uyalisa abantu kuyenza i-memorial service kamagayisa ubopha abantu ubulala abantu ngempela nanku umfanekiso kasatane ngoba ma ungabheka uhambe encwadini kaLuke Luke 10:19 uthi usatane ulanda ukuzobulala ukuzotshontsha lokudiliza konke khona lokho okwenzakalayo yizinto ezenziwa ngumnankagwa so singakuthatha njengomfanekiso kaSatane izanu PF is a satanic organization vela nginangi ayilikho elinye igama engayiphayo nanku indlela okwenzeke ngakhona kumore blessing ala sikazisizwe into enjalo ukuthiwa umuntu uqunywa abe ngama pieces umuntu uyaziwa akabotshwa hayi asazi kodwa uNkulunkulu esimethemba ngoba uthi ungabulali
sawubona sawubona Studio 7 obingelelayo umazi wase sigabeni sasengonyeni kochaka le eKhezi mina ngibe udaba lokuthi imphakazi ayizame ukusivuselelela amasiko ethu ayesenziwa ngamakhulu kudala, ngoba impilo isemhlabathini. Kesizame ukuthi uvuselele amasiko ethu kuphunye itendulo kudojwa amathambo njengakudala izululini, sikwazi ukuzimela, ngoba le nto le ezepolitiki ayize kusisebenzela. Mangibheka nje ubuka le emashoneni izinto zenzeka khona, kodwa ngapha kithi somiso sihlasele kakhulu kakhulu ngapha eMandebeleni. Masingazama ukubuyela emasikweni nje ethu sikwazi ukuzimela, siye nasendlelele siyoxolisa lapho okonakale khona izululini siyilimele, futhi noma sesiyacela ngale siyocela ushukela kodwa ukudla sinawo.
Into kunganceda izinto zimbabwe ukuthi nje kubusomnye umhlobo ongasoshona kumna ngagwa ngale kusiduvela ozothatha ngiwenga ngapha ku-NDC ozothatha ndayibhide phindebele uvice westshoni sowamandebela abosane phumani phumani kwisilo uyakhanyelwa even la kuphethe khona abantu e-CCC ngizathola ukuthi abantu abalethe bezosebenza endaweni zakhona ngamashona obo-1 even izitimela zahamba wathi ungena ezitimeleni lapho ezifolosi uthole ama-security ngamashona whatever. So lokhu zinelindeni MDC ikusole lokhu dayi kuyinto erongo la bantu bayasebenzisana laba abantu asibambanini bantu bakithi nomthwakazi nawunqusa awusibambanini lezapho ngokusabambananani ukuze kube lula, kuze kube lula bambanani. Hayi ukuthi izane umqondisi kuzapho umbuzapho yokumqondisi ababambani njengabantu bani. Kade umuzi ngazudivideke ngaphakathi umuzi oyi-1 nomthakathi uyangikhona ukungena khonapho kuqamukana kwenu phakathi MRP lozapho kunomthakathi singenele phakathi abanye ngali abanye ngali selidivide ntilabo konke kufanele kunazelele sesemanzi. So ungazi kome sithemba lesi sesisesathi sivundile kodwa sisagwaqeka gwaqani into engibe right.
Alawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Russia abikwa esethethe isilinganiso sedolobho le-Severodonetsk kwele Ukraine okungamachumi ayithoba minwembili ekhulwini 80%. Uhulumende wele Ukraine ubikwa ehluleke ukuhlenga izakhamizi zaleli dolobho ngoba amabutho akwele Russia epombe wonke amabholoho asuka kuleli dolobho. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi, mbona ngantwa uPutin la ngantwa is lost his mind ngoba wangena laphana ekhuluma esithi yena ubefuna ukuvimbizela ama-Russian natives ukubulawa kwabo in the eastern part of Ukraine. And then bathi bona bazaqeda impi leyi in a few weeks or in a few days. But it's bona ukuthi ama-Ukrainians lawo ayalile athi hayi lokhu abakuvumi ngoba they have their own country and is sovereign. So uthunyezwa kwezikhali from other countries mina angiboni kurongo ngoba lawo ma ungabona ukuthi izibhakela seziqinile lapha kumele udinge lawa abantu abachaya into ehambayo. So mbona lami i-Ukraine izimela njenge lizwe elifuna ukuba there for a long time.
Manje nxa sikhangele osokwenzakele ngemva kwamalanga alikhulu angu-100 kulwisanwa, siyabona ukubana impi yakhona ilokhu iqhubekela phambili lanxa ele Russia lalicabanga ukuthi impi le izathatha isikhatshana nje esincane sebethethe ilizwe lonke. Kungabe utshengisani lokhu?
Hayi, into esiyibonayo lapha yikuthi ma abantu bezimisele to defend into ababhelivayo. It's in anything esiyibonayo in our lives ukuthi ma lawe uzimisele ukuthi hayi lapha ngizayenza into leyi iphumelele. Sibona ama-Ukrainians they were outgunned, bebela masocha who are not regular people. Sabona abantu abesifazana bephuma from Europe yonke bebuyele Ukraine la child kali shorter to shorter la bantu abakhona ngale. So mina nginese ngengayibona ikhulunywa uNapoleon esithi morality or morale is three times more than a soldier. So khonapho yikho esikubona ukuthi abantu beUkraine bazimisele to the end.
Manje wena nxa ukhangela ubona ngani impilo izaqedwa yini, inkulumo na kumbe kuzaqhubeka kunje size sibone ilizwe leUkraine selichabele lelonke?
Into ezaqeda impilo ikukhuluma kukaZelensky noPutin, ngoba zindala zombili wonke abafuni ukubuyela emuva, kula muntu otshedela emuva. So ukukhuluma kwabo, ngoba singabona ukuthi i-history yabo vele they are cousins lama-Russians. So leyo ukukhulumelana kukabili ama-leaders e-Ukraine le-Russia ayiyabe isiphela. And sesibona ukuthi i-Russia layo isingena kuma-deficit ngendaba eziningi. So I think laba bazacabanga ukuthi hayi kumele sebephume e-Ukraine ngoba it's going to cost them a lot of money.
Siyabonga Thimo Mringayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.